Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani izulukandaba mthwakazi omuhle lapho elingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela emsakazweni for Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 25 zikumfufu 2019 igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje likhefu elafakelwa ukutshengisela kusolwa amazwe angentshonalanga ngokwethesa izitshengiso zenotho inkokheli yebandla lezanu PF.
So izitezo zomnotho lezi zikhona izisezenze amakampani amaningi ahlala phansi ethile kukuthengisa amabhenki aweZimbabwe angenelisa ukusebenza lama mabhenki amazwe nawo lamabhizinisi engavunyeli ukuthi basebenze leZimbabwe.
Kodwa abanye bayasola ukutshengisela lokhu besithi kuchitha nje isikhathi kuphela.
Umuntu uyabanjwa namhla kusasevuke sekhuthini. Ukhange lo NASA ezabo command agriculture zona lezi zidliwe zadliwe, but still thina sabe lokhu esiblema ama-sanctions.
Kubanjwa indizamthina yeZimbabwe kwele South Africa ngenxa yokungabhadala isikwelede.
Bekumele ukuthi ngesehlaka lesinjengalesi babe lamahloni bazinuka amakhwapha. Manje njengoba navele sibazi ukuthi abantu bezanu ngabaphangi abahuquluzi, akumangalisi nxa izehlaka lesinjengalezi or izinto ezinjengalezi zisenzakala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Namuhla likhefu elafakelwa ukutshengisela kusolwa amazwe angentshonalanga ngokwethesa izitsheziso zenotho inkokheli yebandla lezanu PF. Lesi sinqumo esasekelwa ngumanyano weSADC lweAfrican Union. Kodwa akulalizwe elikhanya lizafola lamuhla njengalokho okwakukhangelelwe lanxa amanye amazwe afana leSouth Africa leTanzania eza tshengisela ezigodlweni zabameli bawo emazweni achiyeneyo. Ukutshengisela kwalamhlanje kubikwa kuzachitha imali edlula izigidi ezine $4 million. Kubikwa kuzaba lemicimbi echiyeneyo ilizwe leZimbabwe lonke. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomeli webulilima West edalele ePhalamende umnumzana Dingumuzi Phuthi oyibandla leZanu PF. Othi abahlali bebulili imali mangwe bazafola idolobheni lePlumtree lakwamanye lakwezinye indawo lamhlanje, njalo yena lamanye amalunga ibandla lakhe bahle basala eHarare ngemva kokuphetha umsebenzi kuleli dale besenzela ukuthi bafole labanye babo edolobheni leHarare.
Nxa sikunanzelela abantu bakithi bahlala emaphandleni, ngakho-ke kuba lula nxa sithe sonke nabebulilima east lalelibulilima west sahlangana endaweni eyodwa satshengisela njengabantu abazele behlala bonke nje. Ngakho-ke ngikhuluma kanje kuzaba nokufola okuzakwenzakala etown ePlumtree, kube nokufola njalo okuzakwenzakala endaweni zathuzeletehanga usiya eBhagana. Ngikhuluma kanje dadewethu ngisanda kuqeda umsebenzi wePhaliamente. Kangihambanga ke ekhaya namhlanje. Sonkeni nje singabameli bendawo ezijiyeneyo kudale lePhalamende sikhonapha sibe ngabazafola sitshengisela sithethe uhlelo olokusekela kakhulu umongameli welizwe ubaba uPresident Edi Mnangagwa ukuthi ancediswe ukwenza ilizwi lakhe lizwakale njengalokhu asekwenzile ukuthi amazwe awesadaka amamukele ukuthi liqiniswa ama-sanctions sebulele ilizwe leZimbabwe.
Kodwa abanye basola bathi lokhu yikucatsha ngomunwe nje ngoba ziningi izehlakalo zenkohlakalo ukuhulumende okumele azilungise ezingalakwenza lezi jeziso.
Dadewethu kulanto okuthiwa yipropaganda emhlabeni eyokuthi nxa kusenziwa olunye ulutho omunye uyabe senza olunye ulutho oluphambana nalolo olwenziwayo. Wonke umuntu uyakwazi ukuthi ama-sanctions abuya eZimbabwe ngo-2002 nango-2003 ukuthi izigera ngumthetho okona uParliament yeAmerica owavotelwayo ukuthi kunikwe izijeziso zomnotho phezu kweZimbabwe ngemva kokwabela abantu bayo umhlabathi. Ifanitshwa ukuthi iZimbabwe ingayekelwa injalo izaba lokufundisa amanye amazwe e-Afrika amaqhinga wokulwa ulwela lokho kungokwakho ngesikhiwa kuthiwa yi-domino effect, hence the punishment. So izijeziso zomnotho lezi zikhona, izinto ezenze amakampani amaningi ahlala phansi esileke ukuthengisa, amabhenki weZimbabwe angenelisi ukusebenza lama mabhenki, amazwe lawo lamabhizinisi bengavunyelwa ukuthi basebenze leZimbabwe. Ngo-2003 owayemele i-America ngaleso sikhathi owakuthiwa ngu-George W. Bush wakhuluma ngamazwi akhe kuthethethwa izijeziso zomnotho phezu kweZimbabwe, wathi Zimbabwe has become an unusual threat to America's foreign policy. Wathi owayelikudale le-Senate okuthiwa ngu-Chester Crook, wathi we should remove ZANU-PF by making the economy scream. Kodwa asichongo ukuthi akula busela obukhona ebantwini lapha nalaphayana okuthiwa yi-corruption ngesikhiwa.
Alo-ke ngumnumzana Dingumuzi Phuthi, ummeli webulilima West edale lephalamende engwebandla leZANU-PF ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Kusenjalo, iningi labantu lithi uhulumende kumele ahloniphe amalungelo oluntu, alwisane lenkohlakalo ephakathi kweziphathamandla zakhe andubana kukhulunywe ngokwesulwa kwezijeziso zomnotho ezetheswa iziphathamandla zebandla leZANU-PF lamankampani alobudlelwano labo. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
UNkosazana Lungile Masuku, isakhamuzi seGwanda, uthi urhulumente weZimbabwe kumele aqale azinuke amakhwapha alwisane lenkohlakalo eselizweni engakakhaleli ukwesulwa kwezijeziso lezi.
Asiqaleni sikline indlu yethu ngapha singakakhulumi ngokwama-sanctions. Kathesi ungakhangela izakhi yona leyo iyaqalisa ukuthi ibambe ama-corrupt officials. Umuntu uyabanjwa namhla kusasevuke sekhuthiwe. Ukhangele onasa ezabo-command agriculture zona lezi zidliwe zadliwe, but still thina siyabelokhu esiblame ama-sanctions.
Amazwi akhe asekelwe lilunga lebandla le-MDC umnumzana Thandeko Zindimkandla othi izijeziso lezi zaba khona ngoba kwakukhona okumele kuqondiswe okwase kuphanjanisiwe.
Ngakho-ke nxa amalungelo lawo elokhu esephulwa nsuku zonke, abantu betshaywa, benyamalala, bebulawa, kangiboni ukuthi isibili kulo muntu ongaba lenhliziyo yokuqhubeka esinceda. Izijeziso zenotho yikutshela laba babusayo abaganga abaxhwalileyo ukuthi yilani umkhuba wenu lo omubi.
Umnumzana Malaki Nkomo webandla leZANU-PF uyakulandula lokhu. Uthelebhilithani lethula lezijeziso njengendlela yokuphindisela kulandela uhlelo lukahulumende lokuthi athele abamhlophe umhlabathi.
Ukuba khona kwama-sanctions lokhu sokuphambanise impilo zabantu abaninginingi, sokuphambanise amabhizimusi aleli lizwe lakithi kweleZimbabwe, ngoba ukuthi abantu bazi baphile ikubana belabudlelwane lamanye amazwe, ngoba awungeke phela uthole yonke into elizweni lakho. La ma-sanctions okuthiwa akhona izijeziso zenotho lezo, ngokubona kwami nabona kwizijeziso ezivele zingafanelanga ukuthi ngabe zikhona, bajezisele ukuthi indaba bona basukume mama bathi bafuna umhlabathi wabo.
Ocubungula ngezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo uthi iloba yiliphi ilizwe lilakho ukuzikhethela abangane, kungakho leBrithani leMelika akalacala ngokwethesa leZimbabwe izijeziso.
Kufana neZimbabwe nayo ilelungelo lokusho ukuthi sidlelana lobani ngezizathu ezithize, kasidlelani lobani ngezizathu ezithize.
Unkomo ugcizelele wathi urhulumente wakuleli kumele ahloniphe amalungelo ezizalwane zeZimbabwe.
Indaba yama-sanction le ikutshaya igabha nje elibanga umsindo kungela lutho olwenzakalayo. Abantu beZimbabwe bayahlupheka, bahlutshwa kakhulu ikungaphathwa kahle nguhulumende wabo, kabahlutshwa ngama-sanctions.
Urhulumende wakuleli uyethule isinqumo sokuthi kusasa mhlaka-25 Mfufu kube likhefu ukuze abantu bengayi emsebenzini ukuze bathole ithuba lokutshengisela bekhonona ngobunzima obudalwa yilezi zijeziso. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Ncube. Lokhu sikudaba lunye unobhala obona ngenhlelo zebandla leZANU-PF umnumzana Obert Mpofu uthi uselahlekelwe imali eningi kakhulu ngenxa yezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla elibusayo. Umpofu utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi amanye amankampani akhe asebhidlizwe yizijeziso lezi athi zihlasela wonke umuntu weZimbabwe kungakhathalekile ukuthi yisiphathamandla sebandla leZANU-PF kumbe ngumuntu nje mathupha. Lanxa elemelika lisithi izijeziso lezi zafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF hathi ilizwe leZimbabwe lonke.
Lezimali eziningi okumalisayo ezabhalwa mina ipolosi ngirana amarukuza nama-companies e-tourism, ama-lodges njalo lama-boats athwala abantu ama-tourists izimoto ezithwala abantu ababona inyamazana. Abantu laba babhadala ngama-credit cards avela emazweni. Kodwa ukuthi imali yakhona nxa sikliwa khona lapho ekliwa khona bangabona ibizo lekhampani lelo base bayithatha imali. Lezi mali ezidlula amamiliyoni amaningi ezivalelwe ngaphandle. And ukuthi kugcina sekuswa kuzima ukuthi siqhathe abantu abaningi okumele sibaqhathe. Ukuthi sasiqhathe abantu abaningi kodwa sesabantu ebalutshwane ngokuthi izimali azilethwe elokuzeni kukhampani. Bake babone upenta ikhampani le ngekampofu kumbe ngekamizimpofu kumbe ngeke umuntu lo okuthiwa khona uyinkokheli eZimbabwe bayayithatha imali leyo. So kuba nzima ukusebenza.
Singathi imali le impofu ithathwa mbani?
Ithathwa i-American lokuzweni i-State Department. Mbani ngathi lokuzweni yamadola wonke nxa yawusebenzisa amadola e-America ubhadala into ofuna ukuyithenga mbi kubhadalwa imisebenzi eyalibhadelele njengokuthi ama-tourist ehlele emahoteleni ethu kumbe ahlala banika isevisithi. Nxa isikliwa khonale ngothi idola i-US dollars vele ngakithi ibhadale ibhadalela isevisi eyenziwa ngaphandle kumele idlule ku-State Department lapho ekliwa khona. Then bamayibona ukuthi ena imali iyakhe umuntu lo abamzondayo bayivala.
Singathi wena mpofu ngwakho
nobufakazi bakhona izimali zonke zethu ezivandile kuyabhalwa ukuthi amabhenki akutshela ukuthi hayi imali ibuyile sibili kodwa kuthiwe singayirelease.
Singathi sibili le mali eningi kakhulu ukuthi ungabe le figure sibili yokuthi hayi imali yami
imali eningi almost 10 million.
Pho manje uzayithola zokuthela?
Aha no, uzayithola njani ama-sanctions ekhona. And akasimi ngedwa kulabantu abaningi ama-businessmen, ama-companies, ama-banks lawo othiwa under sanctions ayiyobathatha izimali. Yikho amanye ama-banks avala ngikhona ukuthi khona izibandla zakhona zigcina sezivalele. Ukuthi khona ukuthi babulale vele i-business ethuthukisa ilizwe leZimbabwe like now case njalo edilisa abantu abasebenzela urhulumente njalo abakhanya bengabantu abakhambelana lo mbuso welizwe lelo.
So singathi ke le bhanga yakho lena wawulayo ingabe yadilizwa ikhonokho vele
kulezi mali ngezimangalisayo ezabanjwa khonale.
Lo ke ngumnumzana Obert Mpofu unobhala obona ngenhlelo zebandla leZANU-PF ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esenyamendlovu esabelweni seMatopeleland South.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Inkampani yendizamtshina eZimbabwe ihluthunelwe indizamtshina yayo inkampani elawula ukusebenza kwamagceke endizamtshina kwele South Africa phezu kwesikwelede esibikwa singena kuzigidi zamarand. Iziphathamandla zeZimbabwe zithi indizamtshina le ibanjwe yi-Airports Company of South Africa ngolwesithathu ntambama egcekeni le ndizamtshina ele Oliver Tambo International Airport. Le yiyo yodwa indizamtshina eZimbabwe esebenzayo ebisiselisebenza njalo ukuthathwa kwayo kuthiye izihambi zitshelwe ngamanzi egcekeni leli kwele South Africa. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezomnotho lezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Aluba abakhokheli bezanu bebezikhangela njalo bezibona njengabantu abangabakhokheli abaqotho bekumele ukuthi ngesehlaka lesinjengalesi babe lamahloni bazinuka amakhwapha. Manje njengoba navele sibazi ukuthi abantu bezano ngabaphangi abahuquluzi, akumangalisi nxa izehlaka lezinjengalezi o izinto ezinjengalezi zisenzakala. Kodwa khona okwenzakeleyo kusitshengisa ukuthi indaba yama-sanctions le abalokhu bebhizi bekhuluma ngayo iyize nje indlela nje yokuzama ukuvika lokuvimba inkulumo yobomi babo lobuphangi babo asebenzile iminyaka yonke le bebulala izwe laseZimbabwe. Khona konke okwenzakeleyo kufanele ukuthi umhlaba nxa ukukhangela labantu bonke bakuzwisise ukuthi kusitshengisa ukuthi izanu yehlulekile ukubusa. So kuze kulamuhla akulalutho elwenzileyo olungatshengisa ukuthi ibibusa ngokuqotho. Njengoba nakho kunje kathi siyazi umbuso lwabalawo ngumbuso abawuhluthu na ngodlame. Konke sebeyehlulekile ukuthi bakwenze, sebeyehlulekile ukuthi baphumelele kwezombusazwe ngisho lezomnotho, sebevika ngokuthi bakhale ngama-sanctions. Iyo indlela engathi kufanele sikhangele isehlakalo lesi esesenzakele ukuthathelwa kwabo indizamtshina ngayo. Kusitshengisa okuningi ngezani, kusitshengisa okuningi ngelizwe leZimbabwe ukuthi liphelile.
Inkampani yakwele South Africa ithethe lindizamtshina ngesikhathi uhulumende wakulelo lizwe ezabambana lohulumende weZimbabwe namuhla. Kuhlelo lokukhankasela ukwesulwa izijeziso ezetheswa amalunga ezanu PF. Utheni ngalokho?
Ele South Africa kalikaze vele layithatha indaba yezijeziso le eziphanyekwe kunkokheli zezanu umnankagwa labo bonke abaphanga asebenza labo. Alikaze layithatha indaba leyo serious. Ele South Africa likwenza konke lokho okutshengisela nxa liza kwenza kuyindlela nje yokubavala amehlo, ngoba vele eqinisweni ele South Africa nxa likhangela iZimbabwe libona i-business kuphela, i-market yokwenza i-business, yokuthi inkampani ze-South Africa zivule zinabe zigcile impande zakhe umnotho we-South Africa ukhule uye phambili. Ukuthi ngokuqotho bazama ukuncedisa eleZimbabwe ukuthi izijeziso lezo ebeziphanyekiwe zisuswe, abalandaba lakho lokho. Eqinisweni abe-South Africa bayakwazi ukuthi izijeziso ezikhona kweleZimbabwe yizijeziso ezibunjwe yiZanu PF. Labo bonke abakhokheli zanu PF bebulala abantu kusukela ngo-1980 ikukurawundi kuze kuzofika nalamhla abantu asebebulewe nangendlela izanu eluthe ngayo ilizwe yalichiya lithe bhazalala lilele phansi, ibeqhubeka nalamhla lokhu belokhu betshontsha konke abakwenzayo. ele-South Africa bayakwazi lokhu, inkokheli ze-South Africa ziyakwazi ukuthi izijeziswe ezinkulu ezikuzulu wonke waseZimbabwe, umntwana wonke waseZimbabwe, izijeziso zezanu ezilethwe izanu kuzulu wonke waseZimbabwe, kumbe ngithi umntwana wonke waseZimbabwe.
Alo ke ngumnumzana Brilliant Mhlanga, ingcwethi ecubungula izombusazo, ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseBhilitane. Okwamanje ke lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi inkampani yakwele Russia ethiwa Union Wagons of Russia isilobelane isivumelwano sokuvuselela inkampani kaloliwe ANRZ. Lokhu kuza ngemva kokuba idale leCabinet lesule isivumelwano setenda esasiphiwe inkampani yezizalwane zeZimbabwe esihlala phandle kwelizwe eDiaspora Infrastructure Development Group. Iphephandaba leThe Independent lithi amankampani akwele China sesule isivumelwano semali edlula ibhiliyoni elilodwa kulandela ukuvela kobufakazi bokuthi iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe zachaphaza imali eyizigidi ezilithumi i-$10 million. Imali le yayimele isetshenzise ukwakha igceke le-Robert Gabriel Mugabe International Airport. Iphephandaba le-Newsday lithi odokotela asebekhalele umsebenzi okwenyanga phose ezintathu bathi kabayithoniswa emsebenzini ngoba le mali yokuya emthethwandaba wezisebenzi vele abalayo. Namhlanje ke sengidedela emuva balaleli ngilithiye ezandleni zenu. Lisipha ke imbono yenu elisithumele yona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kodwa ke siyalicela abalaleli ukuthi lingathuki njalo lisithumele imlayezelo engedluli i-2 minutes ukuze senelise ukuyifaka yonke emoyeni. Siyabonga.
Sanibonani ku-Studio 7, ngegama lami ngu-Adolf Shaba, ngilana e-South Africa e-Johannesburg. Nginento yokuqala engikhala ngayo ile match yokuthi abakhala ngayo xa kwizana u-PF efuna ukwenza imatch bayavunyela kwenziwa nje ngendlela abafuna ngakhona, kodwa uma kungabanye amaphathi lakhe i-MDC ibifisa ukwayeza ama-demonstrations kodwa bayala. Kodwa noma bengaze bezame ukwenzana lokho ngeke kuze kubayenze bebe popular. And into yokuqala, wonke umuntu eZimbabwe uyakwazi ukuthi iZimbabwe ayibulawanga ngama-sanctions, ibulewe yi-corruption yeZANU-PF labantu bayo. Kuze kufike lana izwe likhona, yibo abatshontshileyo i-diamond yakomarange ayitshontshwa ngama-sanctions, atshontshwa yibo. Kubo konke vele okwenzekileyo vele yibo abayenze iZimbabwe yazithola kulapho esikhona njengamanje. Ngibuye kule ndaba kaThokozani Khokwe. UThokozani Khokwe ma kube uthunyiwe ukuthi ezodilize i-MDC kube uthunyiwe kwezani. One, akanabantu abamthandayo, akanayo isupport. Ungenile kwi-election wahluleka, abantu bazibonisa ukuthi bafuna abantu ukuthi abe umholi we-MDC. Sibuye kwenziwa i-Congress, bathi bamkhethile uChamisa, angazi ukuthi usafunani, kasithiye ekasimele khatshana le. Ngokuzobe lokhu ethi abantu bangahambisa vele, ngoba vele abantu bezimbabwe ngeke into ayenzayo ubeka nje impi phakathi kwakhe nabantu bezimbabwe. Uzabe sithi abantu bayamhlukumeza ethi uChamisa umthumela abantu, akula muntu othunywayo vele, into ayenzayo iyacaphula abantu abaningi kakhulu.
Linjani balaleli labasakazi be-Studio 7? Hayi, siyaphila. Hayi, imbono bakithi besikhalaza kakhulu kuZANU-PF shuwa, ngoba okwenzakalayo sikhala kibo ngoba yibabaphetheyo. Ukuthi ngabe bayabisela idola lisebenze lerandi bakithi abantu bephile, esikho khona ngumba bakuboni, abakuboni yini, alikuboni yini bantu bakithi? Ngoba okwenzakalayo izinto iprice ichajwa ngedola. Ezitolo kathesi sebewathatha bethengiswa, bethenga ngawo private. Ukuthi lihle livule ngoba kuyatshengisa ukuthi lehlulekile ukuwamisa, kungcono kakhulu. Ngoba abantu ukuthi besebenzisa imali zabo ngokutshontsha, angathi bayatshontsha, akurayithi. Zamani shiwa, kanti kwehlulani. Into nje lula nje ukuthi abanikazi bezimali kabayali ukuthi zisebenze, lina yini liyalayo ukuthi sizisebenzise? Lina lilazo yini ezindlini kumbeni njalo? Vumelani imali lezi zisebenze ukwenzela ukuthi lizwe lithuthuke. Olayo lobebuya ebuyelayo uyakwazi ukuthi uzafike isebenzise, izazigcina ifike ebhenki. Number 2, zamani ukuthi likhulumela laluleli jaha uthiwa nguChamisa, shiwa shiwa likhangela ukuthi ilizwe liyafa, ifa daily daily, lithuli kuphela, lithi kuyalunga kuyalunga. Akulanto ezalunga lingakhulumanga le lazwisisana kwabanjwana, walungiswa abantu bebonke. Ngoba layo labantu abaningi khonokwa aroda adonzela muva ngakho, liyakubona ukuthi kuyalehlula. Likhala ngama-sanction, amaranda akhitshwe ngama-sanction, amadola akhitshwe ngama-sanction, akhitshwe ngabantu uhulumende eZimbabwe ukuthi angasebenzi ebantwini. Sekungathi isikhathi samabhunu okuthwana kokuthwana umuntu avuzange nathi ibhiya kodwa bona beyinatha, yikho khona ukuyana phela. Ngoba lina liyawasebenzisa kodwa abanye liyabalisa. Hhayi, ngiyabonga uMageza.
Ngiyabingelela kakhulu 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 ku-Studio 7. Igama lami ngu-Costeli. Hhayi, mina ngibona nje lokho kwezanu okokuthi bebizisadaka ukuthi izoprotesta kanye nabo, ikudlalisa isikhathi, badlalisa nemali. Ngoba yabona la ma-leaders we-sadaki la, yiyo lahuquluza umnotho waseZimbabwe. Omnangagwa bakhipha wonke umnotho wabanikeza imali kunina zami ukuthi abantu abayekhuluma labase-America bayekhuluma nabakuphi badlalisa imali. Khona manje yabona nango uThokozani Khuphe naye uyalwa ulwa nawethamisa nabo Love More Maduku balwa noThamisa instead sokuthi ngabe balwa nezanu eyiyona eseyenze umnotho weZimbabwe walala phansi ngogeza asisela lutho kodwa bathatha imali bethenga amaleader especially South Africa iyasibulala ifuna ukuthi thina amaZimbabweni sibe izigqila zabo yonke into enhle siyibonele kubo njengoba manje nje badlala ngathi ngabe kuthiwa kukhona abaziyo ukuthi baye babona ukuthi kathi South Africa le yiyo ekhokhela iSADC eyiyo etshela amaleader wonke laseSADC ukuthi abayenze yini belomona kangaka ukuthi iZimbabwe nayo ikizimele. IZimbabwe nayo ifuna ukuzimela phela abantu. UThamisa ukhethe ngabantu, ama-opposition party aseZimbabwe ngaba joina izanu ngoba siyabona ukuthi alwa nabuThamisa MDC kaThamisa. Aba joina izanu one time ngicabanga ukuthi uThamisa angaba bitha kunjalo. Asikuthi mina ngumlandeli wakhe. Kodwa uThamisa ngababitha uThokozani Khuphe Love More Maduku abajoin izanu bezama ukuthi mhlawumbe bengathola nabo amavoti emaningi. Ngiyabonga.
Hayi, siyabonga lathi balaleli. Njengokutsho kwami, sicela lenze imilayezelo yenu ibe mfitshane. Inombolo +1 202 465 0318. Siyabonga. Okwamanje ke sikhangele ezenzakala lapha kwele Melika. Umgcinisihlalo wekomiti yezemithetho edalele Senate yeMelika, umnumzana Lindsey Graham, wethule amazwi okusola imizamo yamalunga edalele House awebandla lamaDemocrats yokufuna ukususa umongameli Trump esihlalweni ngalokho okuthiwa yi-impeachment ngesilungu. UGraham laye uke wasola uTrump kuyona le iviki uthi okufuna kwenziwa ngamaDemocrats kuyizeleze ngakho kumele kusolwe nguZulu wonke. Kodwa amalunga amaDemocrats aqhubekele phambili ngohlelo lwabo lokucubungula izizathu zokuthi bengamqotha njani uTrump esihlalweni. Zabalazo, Slovo, Lotambo, ingoma yamaqabane. Sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo ngo 7:30 ntambama. Ye, kusasekuseni, hayi uhlelo lokusena lukho, langesonto alukho. Luzaba khona ngomvulo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi libe lempelaviki enhle. Abayomatsha asazi le amatsha, abangayiyo asazi lakho khona ngapho, kodwa ke libe lempelaviki enhle.